Sinanze lanjaluti umkhuhlane indlela osihlasele ngabantu kulabantu labanye abahlatshwayo esizwa ngabo kumbe abanye singabe sibazi abahlatshwa sibili ama injection yokuqala lesibili kodwa betholakale be positive bakhona abantu abanjalo lanxa singeze satsho sibili inani lakho alinganani kodwa eqinisweni lawo bantu bakhona ngakho abantu bagcina sebele mbuzo ukuthi kambe pho sihlabelane kodwa ke siyathola ukuxwayisa okuhle kulabo bezempila kahle abakahulumende labona abakamasparata bezempila kahle ukuthi hatshi bo singakwethuki lokho vele ukuhlaba kuthi ukuthi awusawubambi umkhuhlane lo we-COVID kuthi ukuthi ungaze ukuhlasele eqinisweni kuyancedisa ukuthi ungabuyi ngolaka ubuye nganeno umuntu engabi lokugula athi lanqala kodwa aqhubeke ephila kuhle ezenzele ezinye izinto engalali phansi so yiyo ubuhle bokuhlaba kodwa iqiniseni bakhona sibili abantu abahlatshiweyo amanjeshini amabili awagcina bengabagulayo kodwa nxa kunjalo sikucela kakhulu kuzakhamizi ukuthi hhayi singadinwa siqhubeni siyahlatshwa khanya ungathi umkhuhlane ukhona and okungasincedi kwalesi sikhathi ukuthi engcele umkhuhlane ungamemetheki kakhulu lanxa usihlasela kodwa usihlasele uthole umzimba ulamandla ukuthi sihlatshwe
sizwa kuthiwa lapho kuhlatshwa khona kuyaphithizela ungasitshela ukuthi kuhamba njani
kutshengisa ukuthi lesi sikhathi khathi esibuye sibili ngesicula angesivuve esikhulu hhayi lowana esawubona ngale kuqalisa last year ngomarch so kabantu abaningi kubahlasele and sokusenza ukuthi abantu bangahlaliseki bazibuza imibuzo eminingi njalo nxa sikhala la manani siyananzela ukuthi labantu abasitshiyayo ngenxa yalobukhuhlane inani lakho aliqhubeka lisanda sokusegcene ukuthi lo mkhuhlane ukhona and uhlasele ngokunjalo sokufanele lathi ngasingabantu silandele izilayizo esazitshelwa ukubana sizigcine ngoba eqinisweni khathi sakula umuntu othandabuzayo lo mkhuhlane ukhona ngeqiniso well sinanzela futhi ukuthi ngenxa yokwanda kwamanani alo mkhuhlane khathi abantu abaningi sebefisa ukuba nabahlabi ensukwini ezedlulileyo ngale besikhonona njengezakhamizi sinanzela ukuthi bekuhlatshwa endaweni ezikhatshana kade kuhlatshwa empilo kuhlatshwa e-UBH kubuye kuhlatshwa engutsheni okuyizibhedlela ebezikhathana kakhulu labantu ngokunjalo ke besiloku sile nkulumo sixoxisana sistama-authorities abananzela ukuthi indawo lezo kuhlatshwa khona zikhathana abalethe indawo zokuhlabela ebantwini sinanzela ekhathi sisuthwalela amanye amanjekisheni amaningi abalisiweyo sebebuyile ke ebantwini sebegcwele emalokitshini bagcwele emaklinikhi indawo eziningi kuhamba kuhlatshwa and sinanzelela kuma-market places kuyahlatshwa kodwa sikunanzelayo kakhulu sinanzelela ukuthi indwendwe zakhona zinkulu ziyesabeka and khonoko abantu abaningi bayama usuku lonke engahlatshwa asuke engahambanga engasuke ihambe engahlatshwanga khonoko kule ngozi yokuthi abantu nxa besima isikhathi eside futhi into esihlukuluzayo khona ukuthi sesesaba futhi ukuthi engcele umkhuhlane uzamemetheka ngamandla ngoba abantu sebeminyana betshona bekhona phani ilanga lonke kuba le ngozi yokuthi lo mkhuhlane sungamemetheka njalo okunye okusisusizi ukuthi siyananzela ukuthi abantu basitshela abanye ukuthi kuleyo ama-two days ekhona phana engatholi ithola ukuthi ahlatshwe ngenxa yokuthi indwendwe zinkulu engxenye esingakutho esikucela ukuziphatha amandla ukuthi azinanzelele zibe lo hlelo olubambekayo oluhle oluzancedisa abantu ukuthi bangahlali endwendweni zokuhlaba isikhathi eside engxenye abangakwenza okunye okuqakathekileyo ukuthi abantu bangafika bangena endwendweni balandele abantu ngikubanika engxenye amakhadi ukuthi hayi nxa befuna ukuhlaba engxenye bethi bona amakhulu amabili 200 banika abantu abangu-200 bonabo inamba zokuthi hayi lina liyahlaba namhlanje asithi kumbe kungomvulo bahle banike futhi elinye inamba futhi yokuthi lina amakhadi linanga liyahlaba ngolwesibili lina ngolwesithathu kube njalo kube njalo